Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngekhefu lokuzalwa kukamuyo engumongameli uRobert Mugabe. February 21st movement lapho ukuzathi kugwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sekuthole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intatheli zindaba ezimbili ezakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe ikomiti yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli zindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Robert Mugabe eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet meeting eqhutshwe izolo umhlaka 21 kuNhlolanja likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF esigabeni seMathepeleland North.
Salibonani amahlabezulu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama-statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi, yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebelelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebelelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezijeneyo, koqele eMashonaland, eMadebeleland, eMidlands, eMaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID emhlangano ukuthi ungenatshi, ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ikudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10 per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabe lilamavoti amaningi kuprovince naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudale leparlament. Lokhu konke kuvela uma resolution asuka ku youth day ileyi esiza celebrate mhlaka 21 evelela ku 21st movement esasi celebrate khona ibirthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake izikhalazo zabo kumongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga elicakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizwa ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolu luyaluthola yini khona ngapho eBinga njengakwezinye izigaba zelizwe. Njalo ngathi amapholisa akumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha.
Isidakamizwa yimpi esifakwe ngohulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto kuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathi leminye imithi emele kube nesigulane sebenatha. Njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili kuzoba le more than 5,000 ama-youth, more than 5,000 ngokuthi betshengiselwe betshelwe ukuthi hambanini kuma-province enu betshela abantu ukuthi bechiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokho ngoba kuvela phesheya eZambia bayakungenisa bengenisa becrossa uZambezi belakho ukudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Mavula Msaka isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho lamhlanje iCommission ebona ukuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuthiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZEC igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abaningi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oxoxe lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Okuthiwo nguJasper Mangwana kulusizi ngoba akula bantu aba-over 100 years abangaba yi-4,000 abahambayo bodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho. Yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesimeni sokuthi kulaa ndawo ufuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu ngumuntu ongasatshiywa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwo nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3,500 kusiya ku-4,000 aba-over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
zikhona indlela yini zokuthi lani njengenhlangano ezizimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini ngoba abanye bathi cha kulanto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osele 100 years ngoba labile ngasahamba emizini yabantu. Akasasiwe ngiyomuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabe emihlanganweni. Abantu asebehlala emakhaya abanye sebebhadwa. Wonke ngabantu ngaza ukuthi uzathi sikhambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutsho ngoJasper bengafaka izithupha njengobufakazi kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingaza ke saba labantu aba over 100 years abadlula 4000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu asilanhloni kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu nginamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4000 abale 100 years bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu. Lokho sikudaba lwezokuvota intathele izindaba ezimbili ezihlala kobulawayo umnumzana Mandla Chuma lo nkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intathele izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo eyokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa bezinxuswe yikomiti yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intathele izindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intathele izindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa okuningi ngalolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja mina uMandla Chuma lo Lulu Brenda Harris sizintathele izindaba zakobulawayo sime phambi kwedale leParliamente lapho besinxuswe khona iCommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu lapho esacela khona oParliamente ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathele izindaba zibe yingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idale lamukela njani udaba lwe
ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alikomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sehlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyika uthe kube besisemthethwandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandavuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embalwa sasisixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichasisela kabanzi ubana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili.
Sicela iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye ochoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Mataranyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo bazakwenza lokhu. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo ukusanda kwedlula lapha kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngeElectoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intathele izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Umbono wakho Chuma, libona isicelo senu sizaphumelela na?
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela lizafika ilanga lapho intathele izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Juma intatheli zindaba ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
lenkonzo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com liludaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo se-Founders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abuphe abafana ababili besikolo se-Hamilton phezu kwadaba lolu. Iphephandaba le-Herald liludaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho le-Beatrice ngomvulo ibithwele amatshe aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabe inkampani ye-Marowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani ye-Marowa ezishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, bonke nje abasakazi be-Studio 7, ngibingelele njalo labalaleli. Bakithi Studio 7, sacela impela eke lifunde eyami le-audio. Uma ngilalele la, ngizwa umuntu ekhuluma ethi kule sketch, kulama drama. Kambe sibili, uma uzothi kwakuyi-drama eka-2018 ngo-August, after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result, uthi yi-drama, yi-sketch. Khona lapho ukhuluma into kwafa abantu, labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyisketch lama drama. Sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana, wena uthi khona ukuyana yidrama lesketch. Mina bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama drama lesketch ahoxise amazwi akhe, ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then wena uqhamuka emsakazweni uthi abantu babenza idrama lesketch. Hayi baba, ngicela mpela kungazathi ungahohlisa ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, ngicela mpela ke lifunde i-audio yami.
Yey, linjani ku Studio 7, linjani? Ngithanda ukukhuluma la amadoda laba phethe uhlelo abezekhi labo ukuthi lana mina ngakho engabathengi, ebathengi sibili imali bethatha, kodwa sicela ukuthi besithathele besibambele ukhetho catch can catch lapho ungabi khona onjani. Loza robo omunye owinileyo uzabe winile, lodliwe uzabe dliwe. Siyakwazi ukuthi nangakho uyathenga, kodwa uma uthenga imali abathathi, kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda. Ngoba hayi, bezama ukulungisela abantwana njani abancane abakhulayo ngoba kwezana sokukhulesikhathele ngazo.
Studio 7 litshona njani badala? Yalibingelela ngombuso kawothando lukaThixo ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisifalele izindaba Ndebele beshona, ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami, ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi and njalo ke sibhekane lokhetho. Kakhulu ngikhulumela ebandleni le-CCC eyile ngilithandayo mina engikhulumayo. So ngithi abantu be-CCC indlela le asiphatha ngayo ekungafuni ukuthi sikhampene, bengahluphi kakhulu abantu benkosi, bengahluphi kakhulu ama-CCC wonke asambeni siyevota sithumazelene sizithulele nje kuphela. Kodwa ilanga likhona, siyazi ukubana siyachumayezana ezindleleni lasezindlini nakuma-social media. Ngoba izano vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-CCC ukuvota ukukhampena iza inqoba. Hayi, soke inqoba, akula muntu othanda umnangako eZimbabwe. Laba bezano kabathanda umnangako, la amapholisa asisetshenziswa ukuthi batshaya abantu, abamfuni umnangako. Laba fowethu labantwa bethu abamasotsha ngamapholisa ngama-CID kabamthanda umnangakwa into yonke ayenzayo. Laphana uyabasebenzisa nje kuphela, labo begcina imisebenzi yabo kuphela ukuthi bengaxotshi ukuze belambise abantu ababo. Kabamthanda umnangakwa, singesabi ngakho lokho. Laba abanye abezana abadlala umnanga abamthandi badle bagcina imisebenzi yabo. So singethuki ngakho, sinangakwa umbuso kasoza uthole. Akulanto ayenzile elizwe laseZimbabwe, akula ngitho lencane. But ngisiqoqela mina nginikiso umbono wami ngedwa engicabangayo ngendlela umnangakwa akhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngama ngokuthi izikola soze zibhadale ithemu leyi. Amanga la ayenziwa umnangakwa ayangisa, angikwathi umuntu onjani oqamba amanga ebesengasayenzi isikhulumo sakhe asikhuluma sitshela abantu. Ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bastrike bengaye esikolo bazihlale sibone ukuthi uzaphatheka njani yena umnangakwa. Le nkinzi usubuhlungu ukuthi umuntu ongupresident mayezakhuluma amanga ethi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyo kuqala. Just eyokuqala loba tengamanga ke ngakwenzile sibuzabonakala ukuthi uzamile. Uyehluleke khona kwakwa just one term kuphela uyehlulekile umnangakwa, uyehluleka mntala wami. Awuyahlala ngakungcono. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngole kutswana.
Hey, sanibona, sanibona ni ku studio 7 lifuka njani. Eh mina lami igama ngu Adolf Shaw. Hey mina into yaqala ngithanda ukukhuluma ngayo. Ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yabashaya abantu babomurewa ethi ngesikhathi seground babehleka bethi behleka abantu ababulawa eground. Angithembi ukuthi kunomuntu ophilayo kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyana. Yena ngokwakhe nguye umuntu olengqondo efana naleyo, nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobunzima ngesikhathi seground. So yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi. Ngithanda okwesibili ngikhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-triple C bethini bethini. Laba abangabantu bezana, i-triple C ngeke izizwe ngezana. Okwama-structures abantu bayawazi ama-structures abo from what level to say it kuze kuye ku-national abadingi explanation. So bona ama-structures abawafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezana ukubuya bezohlanyela izinto zabo ku-triple C ukwenzela ukuthi from kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza. Manje sebeswele nokuthi bathini basebenzisa abantu abaningi neyo ukuthi befake ingcindezi. Manje angeke izi basebenzele
ku-studio 7. Ku-studio 7 la badonga ngumfundisi u-Anglican Spanda whatever ubaba lo kahle kahle vele ngabe liyathi ngumkhulumeli wezani PF because into zakho zikhuluma ziyamanga bese uthi la abantu sibabona benginomka izandla baba la abantu abadala abatshaya ka 8 lapha. Hayi mfundisi Anglican Spanda bothwa ngubani Spanda lo baba lo. Hayi so kathi vele athi umfundisi ohlazeye ezepolitiki umfundisi onjani bala abafundisi sabangeni kuze politiki. Hayi kuzima shemo kwalakithi yazi ngakho uNkulunkulu nje uyabasuda laba abantu ezani idlile abantu abanjengalo angifundisi Anglican Spanda wangikhona lo. Hayi baba lo inkulumo zakhe zobuhlungu shemo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lanxa umongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle, uphenyo olwethulwe kunsukwana isanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minembili lanye 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Nation kuzomela ukuthi idemand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomo weAmerica uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminengi even though sibona amanye ama-sectors afana le housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla le msebenzi ilokhu iqinile kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina ikuzipraise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika.
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampeni la ukuba ngumongameli weAmerica simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe imanufacturing back to iAmerica ukwenzela ukuthi iAmerica ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for imanufacturing amazwe afana laboChina. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la eAmerica. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory abo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi i-unemployment rate khona manje iku-3.5% which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda wakhe akwenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNorthern Virginia ngapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Need somebody get a chance to blow. I got the lamanja, but I'm kashan and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what is in bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, like I'm a shrollo. I don't know, I'm a pelin, I'm a pop, I'm a pot, 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 vele sikatele ndaba ndabele boss, the level is high, yabona leza maphathekeke langibamba. Every time ngispitha lithatha amalesson and I got the hustle, the master, the passion and brother is cutting and testing the social no rapping because it's zaga zabantwini yeka balunge funga komama umanqube hanya bathusa vele baqhuqe. Hey, when I step in the booth, oh my god, yafunga cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mic, I'm a predator, try me a bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess, father forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since.
Awakhiwe esigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i-100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.